Nxa umuntu ezwa ingani ulawo lowo mkhuhlane esekathi ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela esizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala. Sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imthova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into kumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikacouncil okuthiwa i-Department of City Health uyidinge leyo number ubusubafona. Laba bantu bazabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bezokutshela amaresults ma kuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambelawo esibhedlela se-Thorn Grove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbubisa abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane omubi. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
Uzulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Ye, mina bengicela ukuxwayisa uzulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu, njalo ubulala abantu masinya 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhwefuzela khonokho uyatshona. Uyabulala abantu abaningi. Yinto esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengelalwazi emakhaya langaphi ngaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele beza ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi kathe siyenzani ukuthi kathe siyenzani ukuthi.